sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaita Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwa kwabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaita Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ugatsha lwezempilakahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye ma conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba izigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale. Bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga, abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi. Inkinga esilayo elizweni lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga, awuthiyananga ke lo mbuso kaMgabe, ngokuthi siqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe. Sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo, njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo emqaleni mela ama messages benethusela, yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages, yizi inamba esanika amapholisa ukuthi lezi namba yizi namba ezisetshenziswayo ekethuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet, njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutrekha abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, basithumela inhlamvu, basibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende acha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kumalanga asanda kwedlula, uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhalekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. KoBulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josphat Mzacangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwazi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokuthi ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwazi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kulolu thulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esizindawo endlini kagoodson, bafike bakwatulwa khona, bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-MDC demonstrate ngemande, bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphanjanize lokhu kudla bawudla ngoba la ihulumende velena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu. Baha esizindangale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa ngunyasha, lo munye kuthiwa ngu-P P, babadobha bajikela egangeni ebusuku. So khona kuyinto etshengisela ukuthi lo hulumende okhona kafuna abantu bakhulume ngenhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke eziqhubeke yena ezokuzela. Sibona la ku-deputy mayor lo ukambarani laye bamdobhile emhlanganeni kwami laye ubentshile ngibuza ukuthi mina ngingaphi ngoba bandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho osokwenzakala lami ngasuka esizindo lapho engihlala khona endlini ngibali ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende lethi la mazini ziluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sisihlalela evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathelendi abahlupha especially koma yaba njengathi okutshengisela ukuthi thina besithi gugurawundi yaphela, kanti khanani sokulo gugurawundi number 2
manje. sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlala endlini usuqhatshile kuhamba njani?
Yeye vele ngicathile kangikwendlini ngoba endlini babuye busuku bebebuya bepakisa imoto lezizondinga. Into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence. I-military intelligence abasuke eHarare babekuhamba bekengobho le mali khanya futhi babethole izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar. Ilizwe lamali asilagesi akuze nje sikhuluma kulagesi. Amagesi asuka ngo-4 ephelwe ngo-11 but imali yokubhadala abantu ababulala abantu banayo ngoba futhi umbuso wakuqhuke ukuya phambili bencindezela abantu abantu bekufike ukuthi bakhulume bakulele laba abazama ukuzambamele amalungelo abantu. Nyangana lowo dokotela odojiweyo ube ngomunye womuntu abakhalayo ukuthi okusukuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 now uyitshintsha kublack kumakethi emnyama isiku 1600 then bona bakhola malini ayithingi lutho imali ekholwa ngabantu.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe koZwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMugabe uGrace ubengezwa kuhle. UMugabe ubhubhele kwele Singapore mhlaka 6 kulinyanga njalo umndeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMugabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu. Esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa. Kodwa ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMugabe ngale ukukhanya ngani hayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikutholayo ebulenjini lapha angezeke esime ngakho. Kodwa ke okusala esikuzwayo yokuthi bekulimele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo koZwimba siyelala khona. Kanti ke njalo sasizwe ukuthiwa uzangcwatshwa khona koZwimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days akusaqedakala okuyinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya.
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona ke eziphaleni zakomgadi. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawe akithi agoqele labosidi Malunga abalele khona ke eziphaleni zakomgadi eHeroes Acre yabo leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwekhofini yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobani ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngeqinisa lokuthi nxa abantu bekunazelela ngeqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye Heroes Acre. Laye kumgabo sefile ubengafuna ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angidiswa abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilitane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uzalahlekelwa impahla ezathengiswa isithunywa somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange-$36,000. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzavula idale lepalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngumsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso weZANU-PF. Umbuso weZANU-PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengupresident uRobert Mugabe, kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, okambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe? Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenzele ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela angayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike inanzelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Ihulumende weZANU-PF mubi. Nangakuze sithole nzima. Ngiyabonga.
Sanibonane Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abencela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo kuqala ebekadingeka Mugabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengesicelo emaNdebeleni, esayidini lethu emaNdebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini wabanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi nakomphakazi. Benginimema maNdebele wonke nomuntu wasezindebeleni, bonke abogawule nabochuma, bona ngapho benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Hallo abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi ndivusele inhlanhla ngomsebenzi enilenza phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi yalivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha kanjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa livala abanye awethu seven sesilabo 3 months lokho esifaka but lingawavuli. Cina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgaza. Kanti usavekelweni, usavekelweni into ayivekelweyo, uvekelweni. Kambe lahlwa le nto isefile, usagcinelweni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le, kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhela indlu, uyakhela indlu bani? Anti sekufuna gijwe ligodi kuphela, hambe lahlwa le, ukudlalisa imali yelizwe khonokho. Ukhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba abantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicale ivula ama-audit one beStudio 7. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi beStudio 7 ngathi mina intikela ngembuzo umgabelo othathi bamgcineke ngathi bangafakela obuzeni abangcwabi nje ngathi kumele ngcwatshwe kanene ukuthi bengcwatshwe ngokwabo adeziqeda imali zelizwe imali zegovernment waziqede zisagula kathi esilokhu eziqeda ngoba sekufile mna ngingagwaladi la uyenzani lokhu.
Bonani basakazi bakwaStudio 7 lani lonke uzulu weZimbabwe jikelele ye okhulumayo ngamuntu ngisendaweni yaseSouth Africa thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kuka baba uMgaba. Ubaba uMgaba ukushona kwakhe thina nje siNdebele siyayi-DCT uRight etshonile asimkhaleli ngisho omkhalelayo uyabe elindebele siyabe sibona ukuthi kukhona akukhotha but thina njengesindebele sikhathi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa isihlobo zethu ngesikhathi seGugulwa manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba so thina sithi kuye asimkhaleli sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika Jesu.
Njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi kodwa sikhulunjwa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenza kanye ngakhona elizweni kabe vele kahle kahle uba ube engaso-president ube ngumuntu ozodistroya ilizwe kahle kahle ube ngasho ukuthi ngu-president ukuthi useva ilizwe ngumuntu obezodistroya ilizwe ayeke ukuthi asitshela ngento umuntu wale mpinto yakudala leyo lokuthi ayisebenzise iZanu PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona basitshela ukuthi balwimpi kwaphela ye sakuzwa ukuthi balwimpi kwale kukulwa kwabo kodwa manje sewulwakubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi asifunda kuzwa lokho thina awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani ilizwe liyatshona liyafadlalala liyafasa akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi vali kudala bahlala begqoka amakhombati wayawayana la amasosi impi enjani engapheliwe bahlala begqoka amakhombati ngapha ngupresident ugqoka ikhombati vice president ugqoka ikhombati uzohlukanisa kanjani ukuthi lo lisotsha lo ngupresident uzohlukanisa kanjani upresident lesotsha uzohlukanisa kanjani ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka amakhombati abantu bafisa sikhathelele iparty zamu-PF sikhathelele iparty angazi wafuna bebonti kona sikhathele ngempela ngempela ngoba bona bathi bathembele impumbe bahlanyisayo kodwa izophela la wadinga ngelilanga sizabe sibayenza njengomgabo sho madinga ebalinge efana
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia obevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancikisayo kulelu khetho bangamachumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi baningi asebethole usizo kunhlelo zabo. Uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu lapha nesibhedlela lesiyana esise-Aygus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean angabi abantu bonke banathe kuhle basebenzisele amanzi okunalawo ukuthi bapheke. So khathe soku-right sibe konke sokulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokhu zen i-Aygus area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula njalo futhi abafazi laba abasebebeletha babuya bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Aygus.
Lisebenza enyama endlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu adibengela amanzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha futhi e-USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, i-water for New Jersey. So khathesi sesisenza khonapha e-New Jersey sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapho abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo i-Goal 6, umsebenzi wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24, United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo luphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Suphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapho okule msebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda. Siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke siwathishe nje sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi, sukula manzi khathe sibanganatha. Siye kwezinye iindawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kula ma-hurricanes lakho konke. Kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lombi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation, sixoxela ekhona pha eMelika.
Kwese, Super Sounds, besidubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singake sihlukane sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebesole. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. Uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.